siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 20 kuNkwenkwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ingcwethi kwezempila kahle kanye lezamasiko zigcizelela ukuthi ukusokwa kwabesilisa ezibhedlela kulungile. Sixoxa ngodaba lokuthi inani lenkomo lezimvu elizweni likhwelile lonyaka.
Ukuthi izimvu zive lezinto utshwana kakhulu emaphandleni. Ngabe iphizi yehlile angazi njalo, kufanele kona ukuthi khona futhi inkomo seziningi ukwedlula izolo. Lawo futhi ngamanga futhi aphuma kwa-agriculture.
Ingcwethi kwezemidlalo yenguqu zithi kufanele kube lenhlelo zokuqeqesha abasakhulayo ukwenzela ukuthi ilizwe lifinyelele ukuncintisa emidlalweni ephezulu.
Abantwana nxa singaqalisa bebancane all the 10 provinces sibe le one program ezibilizwe lonke, then this we in partnership lama schools lama clubs.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Ingcwethi kwezempila kahle kanye lezamasiko zilokhu zigcizelela ukuthi ukusokwa kwabesilisa i-circumcision kulungile ngoba kulisiko kwabanye njalo kuvikela imikhuhlane. EleZimbabwe likhuthaza abantu ukuthi besokwe ngendlela yokwehlisa inani labathelelana igcikwane elibangela umkhuhlane wengculaza ele-HIV. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana David Mhabinyana Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu ogcizelela ukuthi ukusoka kuqondile.
AmaXhosa ayasoka, amaChangane ayasoka, abeSuthu bayasoka. Yikho lanxa lokhu sokubuyila ngani kutsha ngalokho kwama-AIDS akhona, kodwa kuvele kulusiko. Singathi thina sebekuguqulile, sokuyinto entsha, njalo angithi abantu sebebhadalwa ngakho khona lokho. Uzafica ukuthi bonabo abasokayo sebehola izimali eziningi, balala emahoteleni ngakho khona lokho. Kuxoxwa yonke into, bahamba ngezimota, bahamba ngani, sokuyindlela lamhlanje yokwenza imali, njalo akusabalekeki ngoba yinto esivelela ku-Western countries. Kodwa-ke into eyayivele ikhona isolwa futhi namhla sebebona ukuthi hhayi sokuyibo sokufanele ukuthi benze imali ngakho, sokungani yinto entsha kade into eyayivele ikhona.
Abanye basola ngokuthi isigogo lesiyana esikhutshwayo sisiwa ngaphi?
Kade vele khona kudala kwakuvele kusenziwani, bayalahla ngendlela umasoka alahla ngakho. Nakhona bona ababenzayo kusho ukuthi bayatshisa, loba balahle ngendlela abalahla ngayo embona ukuthi bayatshisa. Ayikho enye indlela ukuthi bangakugaya benze imithi yokulimaza abantu.
Ye, kodwa abanye bayakwesabela khonokho ukuthi akungeke kwenzakala.
Angithi ukuthakathi vele sokukhona kathesi, bangakwesabela ye, kodwa-ke laba babevele imihlobo isoka ayikwesabeli lokho ngoba kulusiko.
Lo ovele isiko lakhe lingasilo lokusoka kungamphambanisa yini empilweni kwezamasiko?
Kakumphambanisi ngandawo, kuyinto eqondileyo ukuthi asoke nxa efunile. Njalo njengoba kukhulunywa ukuthi kuyavikela, la imihlobo yona le ivele isoka yayisokela khonokho ukuvikela okungani sokuyinto entsha lamuhla, kanti into endala. Njalo lakho wakhathesi kakubambi muntu ngamandla. Nxa abantu bengafuni ukusoka kuyayekela ngoba kafuni ukusoka.
Lo mnumzana David Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ugatsha lwezokulima luthi inani lenkomo elizweni likhwelile lonyaka ngesilinganiso phose sokubili ekhulwini, njalo ilizwe selilenkomo eziyizigidi ezinhlanu kwelantathu i-5.3 million. Lolu gatsha luthi njalo inani lengulube likhwele lisuka ku-316,000 laya ku-342,000. Inani lembuzi lona liqonge lisuka ku-3.7 million laya ku-3.9 million, kwathi inani lezimvu lehla lisuka ku-525,000 laya ku-521,000. ekuqhubekeni kwethu silethulela ezivela emaphandleni sizaxoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Edward Mkhosi yena utshele untungameli inkomo we-Studio 7 ukuthi kavumelani lalimbiko ngoba kufe izifuyo eziningi inyakenye ngenxa yendlala.
Lokhu kuyamangalisa ngokuba ngokubona kwami izinto zonke zehlile. Inkomo sifele izinkomo kakhulu ngesikhathi sokoma lokhu kwedlulileyo and abantu khona beqalisa ukuthi befuye bethenga amatholi ukuze kutholakale inkomo ezizala. Nxa bethi izinto zikhwelile angizwisisi. Lokhu ngikhumbuza ikampeni yabo ngivoti ukuthi bazathi bengawina ama-election bathembisa abantu ukuthi kuza kuba le misebenzi efika 2 million. Into emangalisayo kulamanesi aqeda isikolo about 3 to 4 years ago balokhu behleli ngekhaya. Abanye sebeze bachapha baye South Africa bayasebenza emayadini. Abanye bayahlakule uTswana. Nxa uthi into ziyakhwela kuyangisa ukuthi ugatsha lwezokulimo olu-aggregate lingakhiphi into enjalo. Bengabe kukhiphile kukhithwe kungenxa yokuthi bafuna ukuthi kube yimfuyo abangayisebenzisi ekudingeni ivoti njalo njengayizolo. But amanga aluhlaza njalo ayangisa.
Bathi njalo inani lezimvu lehlile alubana kuliqiniso lokho imbangela kungaba kuyini?
Iqiniso ukuthi izimvu zivele izinto utshwana kakhulu emaphandleni. Ngabe ethi zehlile angazi njalo kufanele khona ukuthi khona futhi inkomo seziningi ukwedlula izolo. Lawo futhi ngamanga futhi aphuma kwa-aggregate. Kuyangise futhi ugatsha le-aggregate yilo likhangelwe zokulima yilo lixwayisa abalimi ama-farmers ngokuthi bamele ukuthi balime njani. Ngabe aphakangeniswa phakathi kwamanga anjenganala angamanyala.
Lo mnumzana Edward Mkhosi ingcwethi kwezokulima sixoxelaye ekobulawayo. Ingcwethi kwezemidlalo yenguqu amaqembu amela isizwe emdlalweni wenguqu angenelisa ukuyaphatheka kumncintiswano yezinga elaphezulu efana le-World Cup nxa kungaba lenhlelo ezicacileyo ezokuqeqeshisa abasakhulayo. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Wakuba ngukapteni weqembu lesizwe uMoses Junga uthe ekuqaleni komncintiswano wenguqu wokudinga intshantshu zezizwe zomhlaba i-World Cup osanda kwedlula wathi lesi yisikhathi esiyangisayo kabi kubalandeli bomdlalo wenguqu weZimbabwe. Intatheli zemidlalo zithe zimbuza umfo kaChunga ukuba ukutsho ngaliphi lokhu wathi kungoba izizalwane zeZimbabwe ngalesi sikhathi ziyabe sezimatasatasa zikhetha amazwe okusekela njengoba lona elabo ilizwe lingaphumelelanga ukudlala kulo mncintiswano. Lesi simo ebesichothozwa nguChunga senzakali ngesikhathi kudlalwa imidlalo yezizwe zomhlaba kuphela njengoba sekule minyaka ethile iqembu lamaWarriors lisehluleka ukuyadlala kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa e-AFCON. Iqembu lamaWarriors lenelise ukuyadlala kumncintiswano ye-AFCON ebekhona ngo-2004 lango-2006 kuphela njalo ngemva kwalokho abalandeli bomdlalo wenguqu bazithola sebesekela amanye amazwe njengoba elabo liyabe lingekho. Umkhululi Mthunzi lilunga lenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu izifa kobulawayo njalo enguye ophethe uhlangothi lokuthuthukisa umdlalo wenguqu kuleli dolobho. Umthunzi uthi umdlalo wenguqu uzathuthuka elizweni kungaqalwa uhlelo oluzaqhutshwa kuzo zonke izigaba zelizwe njalo kusetshenzelwa nalezikolo.
Right, kuningi okumele kwenziwe. Okokuqala, i-football kumele iqalise phansi. Sibe nalokho okuthiwa yi-planned growth. Abantwana nxa singaqalisa bebancane in all the 10 provinces sibe le one program eziwe ilizwe lonke, then this kuyabe in partnership lama schools lama clubs, but i starting point ayibe ngu national team coach. Abantu bangakhangela ukuthi national team coach kumele umsebenzi wakhe ube ukuwinisa i team enkulu kuphela, but kaqalisa ama programs aza support i national team from grassroots. Sibuye kuma provinces wonke kusiya phezulu kusiya kuma under 13 yetu kumbe under 15, under 17, under 20, under 23. That's the starting point.
Eminyakeni edluleyo kuye kwaba le mizamo yokukhetha amaqembu abasakhulayo kodwa lolu hlelo luphelele emweni ngenxa yokuswelakala kosekelo lwemali. ekhuluma ekupheleni kwemidlalo eqoqwa nguwe ngukapteni weqembu lama-Warriors uBenjani Marwari. Umqeqeshi weqembu lama-Warriors u-Ian Koroa uthe kuyadingakala ukuba abasakhulayo abatshengisa ukuba baletalenta baqeqeshwe bendawonye, kodwa inkinga yimali engekhoyo okwenza le qembu lesizwe lehluleke ukuba lonke okwesikhathi eside nxa lilungiselela imidlalo.
It's not ideal for any coach. You want more time. If you look at China, I had more time with the players, so everybody understood each other. But now I think we meet 4 days or 5 days before the game, and you only had a few training sessions. But yeah, we'll find ways. It's not something which you should complain about. It's a situation which is there, so there's nothing more we can do about it. But obviously, in the future, you want it to be done properly as we move on.
Owayengukapteni weqembu labaleminyaka engaphansi kwe-10 lanhlanu elimela ilizwe emdlalweni kanobhutshuzwayo u-Akim Pofu, yena osefunda eMelika, uthi enye indlela okungabunjwa ngayo iqembu lesizwe eliqinileyo yokuba inhlanganiso yezifa ibize abadlali abayizizalwane zeZimbabwe abasemakolitshini eMelika kanye lawo kwamanye amazwe.
Since I played for the U15 national team and I left, and since then I haven't been like contacted or something like that, so I don't know. I think it's something that we have to work on as a Zephyr. They should try to like keep in contact with players like who are abroad, because I think we'd have a much better team, and we could be one of the best teams in Africa in terms of football. Not only in Africa, in the world actually, because I think we have kids with talent, but we don't really like scout and see what they have. So we gotta get out there and get our kids to come home and represent the country.
Abo mdlalo we-rugby sebaqala uhlelo lokudinga abadlali abalemvelaphi yaseZimbabwe njengendlela yokuvuselela iqembu elimela ilizwe lona eliphakathi komkhankaso wokuzama ukuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe ngabasakhulayo abalamathalenta eminyakeni edluleyo besiya kwamanye amazwe ngenxa yesimo somnotho esingamanga kuhle. Lokhu kuqhubekela phambili emdlalweni kakhilikithi, lapho abadlali abasakhulayo abamhlophe abachiya bayedlala kwamanye amazwe besola imali encane eholwa ngabadlali beqembu lesizwe. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labatsha.
Ikudibana kuhlelo lwezabatsha lilami uNtungameli Nkomo. Namhlanje ngihamba lembongi uSipho Mpofu ohlala koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo Mpofu.
Lami ngiyakwamukela mfowethu, njalo.
Hayi, siyaphila. Ungasitshela kunjani ukuba yimbongi?
Ukuba yimbongi kuyachaza kakhulu, ngoba kwenza ikakhulukazi i-type of e-sport thina esiyenzayo. Yenza abantu abaningi befuna ukuba kwazi okuningi kakhulu ngenxa yokuthi ziningi izinto namhla intsha ekwenzayo ikhanya elahleka khona. Ngingakho i-sport thina esiyenzayo yenza intsha ingani kuyavula ingqondo mbijane bekubona khona kuyakusenzakala.
Akusitshele ngembali yakho, udabuka ngaphi, njalo kuyini okwakwenza wathanda izinkondlo wagcina suyimbongi?
Sipho uvela eBulawayo, umuntu owazalela eMpilo, wafunda eMzilikazi High, uform 1 saku form 4 wakhe, wasefunda i-A-level yakhe, ama-arts wayenzela eZim College. Ngumuntu osewasebenza nama-groups amaningi kakhulu, nama-organizations amaningi kakhulu, sizama ukudevelopha i-modern art, or what you call contemporary art. Ikakhulukazi ku-modern poetry. Siye sasebenzela ama-group afana ne-British Council, Red Dead Dialogue, Intwasa, i-festival le-Intwasa koBulawayo, ama-group sonke la siye ngasebenza lawo ukuzama ukupromotha i-local poetry eBulawayo.
Ebengikuthanda ukuthi usibalele enye inkondlo yakho emoyeni ngesiNdebele, kodwa uthi wena kawulobi ngesiNdebele, kungani?
Iqiniso elikhona, ulimi lesiNdebele yilimi oluhle kakhulu. Abantu enzama ukuba yenzela abaphomi lawa ngabantu abangasikhulumiyo nganengi nganengi isindebele sakhona. I-target audience engilayo noma enjalo ukuphefumela kiyo i-audience yabantu abancane nabashayasebesebenzisa slang leso sesikhulumayo ngesikhiwa. Ingakho ukuze i-message nelana ifike kangcono kulabo bantu, kungcono ukuthi ngibe ngumuntu osebenzisa i-language abazayizwisisa kakhulu, i-language abayisebenzisa kakhulu usuku losuku lwabo. Ingakho so i-language le engiyisebenzisayo i-language yilokhu isikhiwa. Abantu abaningi bayizwisisa leyo language. Lami futhi ngangibhala ngibhala kangcono ngoba lami ngebe ngizwisisa leyo language.
Ungasiphindela enye yenkondlo zakho ngesiNgisi mhlawumbe istanza esisodwa oyithandayo kakhulu ozizwa la ukuthi lapha ngaloba lapha?
Zineyi engizithandayo ngingazahlulela mina ngithi le ngaloba kakhulu bona abantu bangakwazi ukungahlulela. Kulenye yakhona enza thanda ukuyiperformance kwi-festival yentwaso ezabe ikhona ngo-September. I-poem entitled It's Wrong and It Will Never Be Right. Ngizazama ukubala nje amaline amalutshwana e-poem mina leyo. Ithi yona, I honestly think we're starting to lose the very reason why our forefathers fought for freedom in the first place. For if by now we're still fighting for the very same things that our forefathers fought for night and day. Some were unsettled for less, some living in holes and cabs and being stabbed by mortal arrows so that they could give birth to this amazing child to so proudly call freedom this day. And yet, ironically, we're the same ones that opened this child and brought their life because we simply thought it's right.
Hayi siyakuzwa uya loba sibili ngezinga eliphezulu sengike ngakhuluma lezinye imbongi ezimbili lazo ezithi kazilobi ngesindebele ziloba ngesikhiwa kalibulala ulimi lwesindebele yini impofu
asizo zonke izimbongi esezikhona namuhla elokhu ezibhala ngolimi lesikhiwa. Kulezinye izimbongi ezibhala kangcono ngolimi lesindebele ngaqambela amaphoti afana loLikhwa uLikhwa kaNcuba ngumuntu esimazi ukuthi uyabhala kangcono ngolimi lakhe olesindebele. So kulabanye abantu abakwenzayo khona lokho ababhala ngolimi lesindebele bekwenze kangcono sokuzoba nabantu ababhala ngolimi lesikhiwa futhi bekwenze kangcono futhi ngendlela efana nayo.
Hayi limqotho lelo kampofu isikhathi kasisavumi ungabatshiyela liphi abasakhulayo?
Ukuba nxa ufuna ukugijimisa nxa ule phupho ligijimisa iphupho amaphupho agcwaliseka kuphela lapho umuntu ezama ukwaphila la maphupho ngesikhiwa bathi dreams only come true when you leave those dreams. So nxa ule phupho lakho nxa lento ofuna ukuyenza empilweni uliphile lelo phupho.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Sipho, siyabonga kakhulu.
Ngibonga kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwezabatsha ngilembongi esakhulayo uSipho Sethu Mpofu. Kasidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngoNtungamilinkomo. Lilale.
Siyabonga Ntungamili. Hayi ke lathi isikhathi savuma ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singehlukani ke sikhangele ebesilazo. Ingcwethi kwezempila kahle kanye lezamasiko zigcizelela ukuthi kusokwa kwabesilisa ezibhedlela kulungile. Sixoxe ngodaba lokuthi inani lenkomo lezimvu elizweni likhwelile lonyaka. Sizwe njalo esiphathelane lenguqu kanye labatsha. Hayi silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.